Okuliqiniso ukuthi akuchoyo ukuthi iqiniso okulohlupho ukuthi beyond ukukhuluma ukuthi abantu kufanele bophezicile uzimisele yini ukunikeza lobo bukhokheli uzimisele ukuinspire amaZimbabweans ukuthi maZimbabweans asiphakameni sifuqeni uncindezelo lolo olukhona ngoba uncindezelo lolo olukhona abantu bamnika usekelo so njengoba bamnika usekelo okudingakalayo ukuthi enikeze ubukhokheli
nanto ke udaba mnumzana Chirodza
uzanandela ukuthi umnumzana uChamisa ukhulume ngendaba ye-COVID ukuthi isetshenziswa ukululaza umthetho ukuthi khona akusela ma-by-election kwakathesi abantu bayachotshe ephalamende bachotshe emakhansilini uhulumende akwenze ukuthi laba abakuhlangothi lukamonzora umbeningi ukhuphe bangene kukhansil umbeni kuphalamende kodwa bekwenze kube nzima ukuthi umuntu oyabe nikele ibandla likamnumzana uChamisa uzananzela futhi ukuthi umnumzana uChamisa engani ngendaba yokuhlukuluzwa kwabantu ukuthi umbusazi wangikhona vele usayiwo lo esasiwukhangele njengoba phela silabazali abahamba empini yenkululeko khonokho ayisikho esasiwukhangele njengabaceleesibabo uzananzela futhi ukuthi umnumzana uChamisa ukhulumile ngokuthi okwamanje kukhanya vele uhulumende uzama ukuthi banike ibandla le-MDC Alliance ngoba phela alisavumanga ukuthi linqotshiwe ngubaba uMnangagwa.
Mnumzana Fuzwayo, sizwile ukuthi ekhuluma lapho ubaba uChamisa abantu bathi bona useze waphuma lapho abengani utshone khona engazwakali engakhulumi kodwa nanku sebembone waze wakhuluma kungakuthembisa yini ukuthi usezaqalisa ukubopha zisine njengoba ukhetho solule minyaka nje emlutshwane ukuthi lwenziwe
umbuso we-dictatorship awusiwo ukuthi uphikiswa nje ngokuba abantu yabamele ikusayizigive sibusabantu abathatha umbuso bodlalela so akulandlela ukuthi uthikwakhona bazakuso laba abantu yena ukudingelela ayisikho kukhulule njengokwegatana ukuthi-structure zakhe e-activate amazwe ekulumisane naye wonke umuntu ukuthi singancedisana njani ukuze sibone ukuthi siyenza njani njengelizwe kodwa engahlala ethule isikhathi eside kukanje nzima ngoba abantu bafuna besiba ne-anti-individual sekunikeze njengendlela abamnika yena abalumnikeza ngo-2018 babakhekile ukuthi bengakulisenza njengalo data owayeodeiisaalona uthengisile ukudifya nokurezista so laye beyokukanyelile ukuthi engamncengi lobaba kodwa zifuqane abantu laba bazamnikeza usekeli kodwa ngahlala ebelesithi god is in it unkulunkulu uncedisa abazincedisayo so kuqakathekile ukuthi esukume ekhulume labantu njengoba onkomo wakhuluma labantu bezimbabwe bonke bakubona kufanele ukuthi besukume beyefuqa ibholo laye kuqakathekile ukuthi ekhulume inemela that eza inspire abantu besukume bezikhulume kodwa ngahlala ebhale sithi god is in it
ye mnumzana Chirodza siyabona ukubana uphethe udaba lokuthi sokuza kumele kulungiswe indaba ezihambelana lokhetho ama-electoral reforms asoze sibone na kufanana futhi isikhathi sesifike sokhetho kuthiwa isikhathi asisayini
ngakhuluma ngama-electoral reforms ama-electoral reforms siyazi mhlophe ukuthi izeki angithi izeki kayikho independent kayizimelanga yodwa izeki bona labantu zananzelela osilayigwana amameja ku-army o-innocent nube bonke laba nabantu be-army isikhalazo se-MDC vele besiyisokuthi abantu abavele besebenza ku-army lamanye ama-security sectors abaphume lapha izeki ibe yinhlanganiso ezimele yodwa emele lukhetho hatshi ukuthi ibe yilokhuzeniliqembu elabantu abavela kuhulumente ngoba phela umuntu nxa eku-army uyabe evela ku-army uyabe esayine abayidi yilokhu bezenini i-ots eyokuthi yena uzakwenza konke okwenza ukuthi inhlelo zikahulumende ziqhubekele phambili.